infrastructure, we moving for democratic change, la mayuta chene, la badala, harare rimatrizi, la kufaneleke, makumbra zivishe, piwe, inkululeko yakhe, ngemva kokuphiwa ibhewu yakhe kodwa Zimbabwe, onge izona. In the past 24 hours, kuthi bakhipha ke izinto ezijiyeneyo, bekhipha ukuthi kulamaphepha ashotayo, kulabanye abameleleyo, so kulokhu kubuya ke amarisi achiyachiyeneyo, ayiwa ngathi esibona ngani ayenze deliberate ukuthi bemthuzise ukubana ke ekwanisa ukuhlanganela limuli yakhe nabantu bonke abameleleyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezike zathutsha ezamasosha kumbe ezamapholisa, kwenzakaleni?
Ye, kungene imota ezimbili echizini, emaphuma agcwele ngayo le Ford Ranger yamapholisa ezikwile zapaka lapho ewani yakho nilokhu ikhona, ekukhangelela ukuthi-ke bayenzela ukuthi bebobona ukuthi umakomberle mbarizwishe uyaphuma engakwanisa ehlanganele labantu abambeleleyo. Cabangela ukuthi yinjongo bebuye la mapholisa njalo bezama ukuthi bethusele abantu ukuthi besuke lapha, yikho thina sitshela abantu bonke kulilungelo lethu ukubana silapha simelele umakomberle mbarizwishe ngoba ngomunye wethu akulamthetho ongasiyalisa. Sigqoka amamaski sisezimoteni zethu simelele ukuthi umakomberle mbarizwishe pho.
Kodwa amapholisa ake akhathazana labantu?
Amapholisa ake ahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba ze-COVID ukuza amamaski, but babonthi wonke umuntu begqoke imaski, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe labantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Isikhathi sonke lesi kuyini labantu abakwenzayo?
Bahlabele, abanye bahlezi, abanye bayenza ama-interview, abanye bayaxoxa, kodwa wonke umuntu melele ukuthi makomrazishe ephume bambiyamukele ngendlela ephakemele. Amagqwetha besekhothi asephendile vele emergency, kodwa amaphepha asengene phakathi, yibo-ke ezikhangelele ukuthi sebelungisa phakathi ukuthi ephume.
Kuyini elikuthola ngelinye lelunga lebandla lenu, uMnumzana John Mopanduli, obikwa ethunjini?
Akakabonakali, kodwa-ke sithumeke ithimu yethu yewofele leligawu eMasingo ukuze sikhulume ngesiqiniseko esipheleleyo ngemva kwalokhu siza issue statement njenge-MDC Communications. Ngalesi siqiniseko njengoba sithume abakhulu bethu kuyenzela ukuthi kube le-ascertainty ukuthi kuhambe njani njalo isimo sime njani, ukuyenza ukuthi singabi loku kodwa esikucabangelayo.
Okwakathesi abakaphenduki, njalo kuyinele ukutholayo
esimfonele ukhulume ukuthi kakatholakali. Yo official information esilayo ukuthi uThunjizolo kakatholakali kuze kube namhlanje.